ilizwe leli selitshonile, selisile, sekumnyama, akusela muntu owaziyo into ayenzayo. I-ZANU-PF yathembisa imisebenzi eyizigidi ezimbili njengomuntu wonke oyayaphendise intombi ma eyeshela. Kodwa lakathesi ekuthini imisebenzi leyo itholakale, imisebenzi iqhubeka intileka, abantu baqhubeka bengekho emsebenzini, abantwana baqhubeka beqotshwa ezikolweni, indlala iqhubeka ibhasile. Sengathi lo nkulunkulu laya akasiboni, ngoba izulu lonyaka linanga kahle, kuzaba lendlala esabekayo lapha emakhaya. Abantu umumo wezombangazi abasakwazi okuyikho, sonke sesifana lenhlanya ezibhubhuda emnyameni, asazi ukuthi kona senze njani. Ngibona ingani i-ZANU-PF isibekele olunye uhlupho okokuthi khona luba yikho i-ZANU-PF aluba sehlutshweni olungcono, ngoba ukuba khona kwayo futhi sokungumkhuhlane ongelaphekiyo.
Mnumzana Mkombwe, kunjani khona ngapha eBhinga?
Hayi, njengoba uzwile ujaha weplumtree esitsho uncubo ukuthi hayi, njengoba iZANU yona eyiyo esembusweni, kunzima ukuthi ngoba esimini akunakudla, umsebenzi awukho. So ukuthi abantu bangaphila njani shuwagoma, sakwazi ukuthi izini thina sinje singabameli babantu, uzabatshela nabantu ngoba uhulumende wakhona wathembisa abantu onguye omele abuse kalapendulo ngabantu bakhe.
Emasimini kunjani incube, litholile yini mpitshana?
Ngoba ukukhuluma iqiniso, thina emasimini asixholanga lutho. Ngitsho kwatsha kwaqothuka, izulu lathi selibuya lona leyo lokucina kuvele kungasela lutho. So sikhayelane le ndlala emangalisayo, futhi angazi abantu bazabamba ubumumo, ngoba abantu benjalo bakhokelwa zimpimputhe ezingathandalwa ngumhlaba wonke. Okokuthi khona angazi ukuthi sithwala ingcebethu njengeZimbabwe, siqonda kubani ozasebenzelana nathi. Silohulumende ongananzeleli amalungelo abantu, silohulumende ongelazwelo, silohulumende olendaba lokuthi nxa ekhuluma abantu baqatheke kungelani lokuthi bona batshela into ezingase zisebenze. So kukuzima kakhulu ngapha ebulilini.
Khona ngapho eBhinga Mkombwe, litholile yini impitshana emasimini?
Kuyahlekisa ugogobo, yazi ukuthi ngandlula esimathelele ngeviki ephelileyo, ukakwandanga ukuthi uthole inkomo seziphumile emasimini ngoJuni ngalesi sikhathi. Yikho okokutshela ukuthi kakulalo emasimini. IZimbabwe singeyokubangisana isikhundla, kathesi kuphele i-election izolo, ikubangisana ukungena ephalamente ukuthi abantu bekudinga ukudla nonto abantu.
Yebo, into kazimanga kuhle Ncube. Kulungisiswe njani pho ikakhulu sikhangela ukubana ibandla leZANU-PF liqhubeka linqoba kukhetho?
Esengakunanzelelayo ukuthi empilweni ungawufuna abantu bengamanyani, ubayenze baba ngabayanga. Abantu beZimbabwe sebefakwe ebuyangeni, ngoba siphila kwi-society engathi ngesilungu i-extractive. Seyakhipha bonke ubuntu obukhona kithi lapha, asisakwazi ukuthi khona kumele siqonde njani impilo esiyiphilayo. Ungananzelela kathesi i-ZANU-PF angiboni kulo lutho oluthintayo. I-ZANU-PF ivele iyimajorithi ephalamenti, ikhetha ukwenza imithetho nokungayenzi, ukuyilandela nokungayilandeli. So ngokukhangela kwami akulanto esintayo as long as i-ZANU-PF ilokhu isembusweni. Okudanisayo ukuthi amabandla nalawo awe-opposition asewangena yikhona lokhu esingathi khona umhobholo, ukuthanda ukudla. Okokuthi khona abantu bakhona nawo bahlezi begijimisana nezikhundla, awusakwazi ukuthi khona onguye lesithuthu sekumele abantu ngubani. Mina ngibona ingani intsha yeZimbabwe sekumele isinte bonke laba bantu abakwezombusazwe kaphethi, they are very useless. Akula muntu ekhumbulela abantu. Sengithi kasekuthi khona abantu abasha beZimbabwe bazithathele bona imisebenzi yokuthi abathuthukise ilizwe leZimbabwe, ngoba laba abadala laba, ukukhuluma iqiniso Nkomo, ngingathukani laba abadala laba abasiyisela emgodini, bonke abakuZANU-PF lama-opposition. Sambe singathi sinohlupho olungaka sibe lama-opposition angu-19. Utheni khona lokho? Abantu bonke besithi bamele abantu, libamela njani lona laba abantu lingalihlabukele phakathi?
Akuyiphethe Mkombwe.
Hayi Mkombwe, kuyazwakala ukukhulunywa ngubaba uNcube. Asingeke sikubalekele sonke singamaZimbabweni. Ye, konke kuyakhanya kungathi kule ngxwabangxoza, kodwa ungakhangela kakhulu, ngoba ingxwabangxoza kathesi wonke umuntu ukhangela ibandla elibusayo. Njalo abantu beZimbabwe bakhangelela ukuthi lo amabandla aphikisayo angamanyana, angaphuma lesolution enganceda abantu. Ngibona iZimbabwe yonke ikhulekela khonokho ukuthi khonokho ngamabandla okuncane kungakafika u-2018 kubuye ndawonye. Ngibona abantu abalalelayo bayamuza umongameli we-MDCT uMagnuswakilayo ukuthi uzama ngendlela zonke ukuthi wonke wabo amabandla amancane kabaphenduki, ngoba kathesi kuya kutshengisa ukusobala ukuthi ihophu yabantu ibingaphi. I-turnout ivoti yegulawayo leHarare iyakutshela ukuthi abantu sebediniwe ngento yokuthiwa yikuvota.